Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Nhlangula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lohulumende laba ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasaffecta njani lelo hlelo.
Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi forex yebo yebaqamula umthetho kodwa kunzima ukuthi uhle uadjust khona lapho khona lapho ngoba ukunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalaka aqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engxenye basaclear.
Osomabhizimusi lezakhamizi zakobulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho osanda sungulwa. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya zidaniswe iwaliswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano esetripartite negotiating forum ngokwethula isinqumo sokumisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe engaqalanga wahlala phansi lezisebenzi kanye labo somabhizimusi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZCTU bathi abasoze balandele lesi siqondiso bazaqhubeka befuqa ukuba izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika nxa uhulumende ngehluleka izisebenzi zizangena ezitaladeni zitshengisela ensukwini ezizayo. Ekhuluma emhlanganweni lintatheli izindaba emahhofisi nawe ZCTU unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kwakumele aqale ahlangane labo kanye labo somabhizimusi bacebisane andubana athathe inyathelo lokumisa ukusebenzisa imali yaphandle.
Uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lohulumende laba ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasaffecta njani lelo hlelo. Thina siyakhumbula okwenzakalayo ngeminyaka edlulileyo eminyaka ka 2008 lapha inflation siyaphezulu izinto zingathengeki ezitolo, izinto ziswelakala emashophu. Sibone ngathi akona nje uhlelo lolufakwa ngohulumende yikho lapha esesigijiniselwa khona. So sithi njengezisebenzi nxa uhulumende engafuni ke ukukhuluma lathi esifakela ke inhlelo zakhe engabuzanga abantu uyephula ke iconstitution yelizwe uyephula njalo iTNF ebala ke lokhu uhulumende azama ukusibamba ngamandla ukuthi sikwenze.
Abebandla eliphikisayo leMDC labo bathi umthetho we-Statutory Instrument 142 awuseze ulethe intuthuko elizweni kodwa uzengezelela ubuyanga ebantwini. Ekhuluma lentatha lezindaba esigodlweni seMDC eMorgan Tswangirai House, isikhulumeli seMDC umnumzana Daniel Fortune Molokeli uthe kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana ilizwe libe le mali yalo.
Thina njenge MDC asiyamukelanga indaba ye statutory instrument ebuye izolo. Thina njenge MDC sithi it's not enough. Kumele senze indaba yokuthi siqale silungise okuthiwa ngama economic fundamentals. And okwamanje iZimbabwe ayilayo indlela yokuba le mali yayo ingazange ilungise khona ukuthini siyakwanisa ukulungisa ama economic fundamentals. For example, kumele simake sure ukuthini ama imports ethu they are less, ama exports ethu they are higher, I local production must be higher, I local industry must be revived and so on. Konke lokhu kumele kwenzakale ngemva sesikhulumile savumelana njengelizwi ukuthi siyangapi sisebenzelana.
Uqhubeke umolokeli ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqale alungisise inkinga ezikhona kwezombusazwe kuqala engakakhangeli intuthuko yomnotho welizwe.
Njengenhlanganiso ye-MDC sibona okuqathekile kakhulu eZimbabwe ukuthi siqhubekele phambili ikuthi kumele siqale silungise indaba yombangazwe ukuthi sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyakuphi, ngoba okwamanje thina njenge-MDC asamukelanga impumela yokhetho yayenzakala ngomnyaka odlulileyo. Yikho okwenza ukuthi iZimbabwe ibe le situation ekiyo okwamanje. So singaqali ngokukhuluma ngabo economy, ngabo monetary policy, labo fiscal policy, asiqale ngokukhuluma ngokuthini siyangaphi njengeZimbabwe. Okuthi ukuthi kumele siqale ngokukhuluma ngepolitics sivumelane njengeZimbabwe siyangaphi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano wezokulondolozwa kwenyamazana zendle owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalisa abantu ukuthi babe le mali yakwamanye amazwe, kodwa umthetho walisa ukuthengiselana ngaleyo mali elizweni. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa bathi uhulumende bekumele avumele ukusetshenziswa kwerandi ngoba lumumo usuzabadalela inkinga eziningi. Unkosikazi Tracy Moyo othenga ethengisa umcece wabesifazana ekhanda uthi ukwaliswa kwerandi kuzabadalela ubunzima lapho besiya woda eSouth Africa.
Thina njengabosomabhizinisi abasakhulayo besibona kungcono sisebenzisa amarandi ngoba yowasincedisayo nxa siwoda izinto zethu eSouth Africa. Kodwa ke nxa sokuthiwa usebenze i-RTGS kuphela ngibona ingani sokuzaba nzima ekusebenzeni kwethu.
Uhulumende uthembise ukuhlangana lenhlanganiso ezimela osomabhizimusi kanye lezisebenzi kusasa lapho udaba lweholo lezisebenzi kahulumende olukhangele ukuba segudwini. Inkokheli ye-ZCTU yona ithi izaqhubeka ngesicelo sokuthi izisebenzi holiswe ngedola leMelika emhlanganweni wakusasa. Abaqembu labalwela ilungelo labantu eletha jamuka sesijikile labo bathi baqoqa ukutshengisela bekhonona ngomthetho we-SI-142 xa uhulumende engalungisanga udaba lokuselakala kwemali kungakedluli umhlaka 1 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Lokhu sikudaba lunye. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela izolo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Izolo uhulumende uvuke esethula umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu kuthiye umphakathi engelankani, kodwa lamhlanje uqhubekela phambili esebenzisa leyo mali. Abamavinkili athengisa imithi besamukela imali ngasese. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Juma uthi akumangalisi ukuthi uZulu lokhe esebenzisa imali ngoba yiyo alayo eyakuleli ayitholakali emabhanga.
Into okwenzakala phandle kuzwisa ubuhlungu, kodwa kunjalo kuzwisa ubuhlungu. Mina ngisola uhulumende ongiyophonga ukuthi dukuduku nje abantu bengalindele wahle wakhupha imali yase-America leya South Africa la zonke iforex nje ebisetshenziswa lapha eZimbabwe. So abantu nqabe lokho beqhubeka abanye besathengisa ngudlu ngayi forex yebo yebaqamula umthetho kodwa kunzima ukuthi uhle adjust ekhona lapho khona lapho ngoba kunye wathothi bawudenga imali yakwamanye amazwe la ma rate nalaka aqedakala ukuthi sasiphansi sasiphezulu engxenye basa clear yiko bethengisa ngeforex yekunzima impilo into ziwomele wonke umuntu kodwa mina bengisithi ngabe ikhulumende uyekelile imali yaqhubeka isetshenziswa kwalungisiswa nale yakhona lapho kodwa le ingazange yakhutshwa ngoba ngakhangela ekhaya ngale vele ngamarand ibond vele kabalazi noma zokuthiwa batshintshe ubathengise ngebond akula muntu le bond ngalokugcwela amarand lamaphuli.
Osakhulayo wakobulawayo ubakizanani Dube uthi ukuqhubeka kokusebenza kwemali yakwamanye amazwe kobulawayo kumele kwenzakale ngoba abantu abana enye indlela yokuphila.
Uyabona ukuqhubeka kokusebenza kwedola lamanye amakarensi aphansi phandle kwelizwe vele kumele kwenzakale ngoba okwakathesa abantu abazimiselanga njalo ngingathi mina uhulumende uphonga kuba ambusha nje bengakazimiseli bekumele ukuthi kungani kuba lesikhatshanyana abantu bejayele. For now abala any option kuzamele baqhubeke lalo banje kumele beqhubeke lawo beajust.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Steven Mbizo uthi idola leMelika lingumgogodla wenotho yamazwe omhlaba ngakho ke ukuthi uhulumende athi lingasebenzi yikudlalisa isikhathi.
Imali yakwamanye amazwe vele iusa is the backbone of all economies. So uma engasasebenzi lapha kithi, look at Venezuela. IVenezuela bavala mama bata basafuni use bazasebenzisa yabo kathesi abantu beVenezuela bachitsha nsuku zonke besiya America besiyadingani lapho okule use. So thina sichaye itoze indlovu ngempama iuse vele sizalisebenzisa vele yiyo ibase yiyo imali yiyo into okuthiwa yimali hayi khona amaphepha ethu lapho amaphepha ethu sawasanga uza angekwatwala iuse angalitwala afika iphutswana litshintshe ifike South Africa litshintshe ifike eMzambiko litshintshe la awethi sizawatshintsha nga ngifuna kuye eBotswana mina ngizafika ntshintsheni eBotswana mangasela yizo ngifuna kuye South Africa ngizafika ntshintsheni imida ayikho siyayithenga ngani eSouth Africa simele ukuhambe ule mali etshintshe ekhaya kucurrency amanye amazwe hayi khona eyethu ibhondi esebenza khona.
Kodwa unkosikazi Lucky Fengu ohlala emzini wemachobana uthi kuhle ukuthi uhulumende alise ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe.
Sekusithwalise nzima shuwa njobana emsebenzini esisebenza khona akuholwa US dollar kodwa ama-price wonke sebethengisa ngama-US dollar. Ngiyalithatha ngaphi US dollar ngingaka shuwa. Yanti abantu sesisifa sihlezi ezindlini imitha sisakwanisi kuyithenga ngenxa yokuthi sekumele sithenge nge-US dollar. Lezi tolo sebetshintshile abasafuni ibhondi lethu lonelela khonapha sekumele sithenge nge-US dollar. Lenzima sisakwazi ukuthi siye ngaphi kumbe senzeni.
Kodwa umnumzana Vusa Chirwa uthi okwenziwe nguhulumende akukho emthethweni.
Ibond note imali yenziwa ukuthi ibhaxiswe kumbe inamathele kumbe ibe yisithunzi semali yeMelika kumbe njalo ibe yitorokisi yemali yaseMelika okutsho ukuthi imali yaseMelika ilikhanda ibhondi nothi lilitroyisi. Mawusu sithi ikhanda lisasebenzi, itroyisi leli lihamba njani, lisebenza njani? Mawusu kipa isihlahla, uthi kusale isithunzi, isithunzi soba khona njani, kungala sihlahla. So ngokuzwisisa kwami, akukho emthethweni imali engalasisindo ngaphandle kwemali yaseMelika ngoba uyathi senza kwathiwa izonamathela imali yaseMelika izobhaxiswa imali yaseMelika.
Imali yomhlobo lebond note iyalingana le mali yebulenjini iRTGS njalo kusukela izolo akula muntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethengisa eZimbabwe. Kobulawayo osomabhizimusi loZulu lamuhla baqhubekele phambili besebenzisa imali abalayo yakwamanye amazwe. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Eita eita hola. umsakazi omuhle okhulumayo ngumayikhobe we-studio 7 ngithanda ukulinqosa ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-the connection ngo-8 ntambama namhla kuhlelo sixoxa ngokwenziwa ngabasakhulayo ezimbabwe ngesikhathi umnotho ugugudeka okumangalisayo abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo ku-whatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318 lilakho njalo ukusixhuma enkundleni yokuxhumana lokuzilibazisa e-Facebook ngukhasi lethu LVOA Ndebele asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye bye.
Wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lamhlanje uZulu wakwele Ethiopia ubelelanga lokukhumbula lokukhalela imuli zabalahlekelweyo emizameni yabebutho abakade befuna ukugenqula umbuso wesigaba seAmara. Imisakazo yakwele Ethiopia ibike izolo ukuthi umkhokheli wabahlamuki abakade befuna ukugenqula uhulumende uBrigadier General Assimi Mutsike wenelise ukudutshulwa laye wahle wafa izolo lapho izama ukubaleka esebone amasotsha akhe esehlulwe. Othunywe inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations ukuyacubungula ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele Myanmar uyangili uthi wesabela ukuthi abantu bazahlukuluzwa ngamandla ngohulumende walelo lizwe ngokuvala akwenze ukusebenza kobulembu be-internet kusukela izolo. Lokhu kungakaqondakali ukuthi umnotho welizwe uyangaphi kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Ezinye ingcwethi zithi inyathelo elithethwe nguhulumende lilakho ukuvuselela umnotho welizwe nanku isisindo sedola leZimbabwe kumbe ibond sesikhuphukile ngesilinganiso esikhulu kusukela izolo. Idola leZimbabwe ebeselimisana ledola leMelika ngesisindo esingamadola alichumi i-1:10 ngesilungu selikhuphuke laya kumadola amane kudola linye leMelika i-1:4 emkambo wensitha kobulawayo. EHarare kubikwa isindo sedola leZimbabwe lokhu sisiwa lithengiswa nge-1:13 kodwa labayithengisayo bathi abakaqondisisi ukuthi kusiyaphela lomunye wabathengisa imali emgwaqweni kobulawayo osiphatheleni ongafunanga uqanjwa ngegama.
Iwe ayizolo khonapho eze-announce ukuthi kubona kasafuni iliphuzeni kasafuni imali zonke zithenge la anti usho wakhathi izolo wathi kasafuni noma multi-currency. So izolo sathi sayekela ukuthenga imali vele ilanga siyatshona besesingasathenga imali siqalile namhla ngoba abantu bafuna imali bafuna ukuhamba lathi kunje so siyazisebenza so siyekele ukuyithenga imali. Hayi imali abantu balayo i-currency balayo bayiholdile into abangafuni ukuthi babe layo libhoni i-currency abantu balayo ngoba kade sisofa abanye anhlabantu sebepanika ukuthi i-rate ngoba siwile batshintsha ngoba nxa uvele ufuna ukusebenzisa imali ibhondi lona leyo njengoba le ma-shops sesethe walikhadi sokusebenzisa ibhondi babuya batshintshe ngenxa yokuthi ebhenki kulama-rates wona laphansi abantu abahambe ebhenki. Hayi i-US beliyi-950,000 ibhondi or 950 so kade sesithenga nge-40,400.
Omela isigaba se-Southerton edolobheni leHarare umnumzana Peter Moyo uthi uhulumende wephule umthetho ngoba engaqalanga wethulela uZulu okuphathelane lenyathelo alithetheyo.
Ya sibili into ekhona lapha ikuthi khona abantu lapho ngokujunywa bengazange zachabangela ukuthi khona kungaba nesihlazo esinje. So abaningi yabona ukuthi khona babethenga imali ku-black market ukuthi bahode izinto zabo. So laba ama-individuals abaney'nto zabo abanjengama-pharmacy abanjengama-supermarket amanye amancane sebefihlile into zabo ukuthi bake bame babone ukuthi khona kanti kuzalwa komoni ngoba akusebenzi lutho ukuthi khona yena umuntu wasebenzisa i-US setshele ukuthi khona i-US yakho ayisenamsebenzi yona leyo. So ye sebekuyezile abantu.
Umongameli Mnangagwa yena lamhlanje uthe inyathelo elithethwe nguhulumende selizabangela ukuthi ilizwe lifane lamanye amazwe asebenzisa imali yawo.
Zimbabwe has gone back to normalcy. And the normalcy is a country must have its own currency. That's normalcy. We were living in an abnormal situation. And you should be the first to congratulate us.
IZimbabwe isibuyele njalo ekubeni lilizwe elilobuntu bayo. Ubuntu yikuthi ilizwe kumele libe lemali yalo esebenza elizweni. Kumele kube yini abokuqala ukusitshayela ihlombe ngokuletha inguquko enje. Sesisuse imali yakwamanye amazwe.
But we have not banned the possession of any other currency except you cannot transact in any shop.
Kwezinye indawo zesigaba seMatabeleland South, idola leZimbabwe kumbe ibond belivele lingasemukelwa ezitolo. Zithukuthele ziganunwabo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ebesezisungule amabhizimusi amancane ekhaya ngemva kokuba uhulumende evale ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe abalisa irandi leSouth Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe asebehlala eMzansi iningi labo asebesungule amabhizimusi amancane ngemva kwenkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kumiswa kokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe kuzahle kwachobodise amabhizimusi abo. Iningi lala amabhizimusi akuqela izitolo zokuthenga impahla lokudla abakuthenga kwele South Africa. Ukumiswa lokusetshenziswa kwemali kwamanye amazwe okugoqela irandi sekusitsho ukuthi lezi mpahla bona bazazithenga ngerandi abazithengayo wabhadali ngama RTGs osekuthiwa lidola leZimbabwe. Umnumzana Lebani Nkomazana uthi bazawathini ama RTGs nase kufuze bayethenga ezinye impahla kwele South Africa njengoba kungasomali ebambekayo futhi ingathengi kwele South Africa.
Ama orders akuwayenza ngaphandle kwelizwe uzoyithatha yapi leyo foreign currency njengoba uzothengisa ngama bond uqede leso stock? Sekumele ke ubuyele uphindele lapho owastoka khona ngaphandle kwelizwe. Uzoyithatha yapi leyo foreign currency? Ama bureau de change akavuswa, i foreign currency ama bank ayikatholakali.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Academy of Excellence umnumzana Andrew Nyati uthi lobo yibuqili lesihluku esenziwa nguhulumende.
Hey, nasi imhlolo bakithi. Into ebizwa ukuthi ambush, abantu bacathanyelwe. Into engena ibond yangeniswa ngebackdoor. Kwazongeniswa iRTGS ngefestere. So uthwa isibuyile futhi izimdola. Kwaze kwaba kubi kuleli lizwe.
Okugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi.
Lokhu ke kuzodala ukuthi izinto ziqale futhi ukushota ezitolo. Lokhu kuzodala ukuthi abantu abaningi bengakwazi uku-order izinto ngaphandle, ikakhulu laba abalezitolo ezincane nezinye izitolo ezinkulu kodwa ezingakwazi ukuthola imali ebhenki elikhulu likahulumende.
Umnumzana Jonathan Betsy yena uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende akawaboni njani amaphutha okwethula imali engekho.
Kuzothatha isikhathi ukuthi kuveze impela ukuthi indlela yakhona iyaphi. Kodwa kube kuthiwa nathi baqale basazise ukuthi kuhamba kanjani, because okwamanje most of the people we are clueless ukuthi kuzokwenzakalani. Umuntu mawuvuka ukuthiwa le imali ayisa asamelanga ukuthi uthengise ngale mali, whereas wena uyazi ukuthi usitoke ngayena le mali.
Kanti kumgcini isihlalo lenhlanganiso e-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda uthi kusobala ukuthi uhulumende usekhethe ukuthi uzulu ahlupheke bese kusithi yonke imali yakwamanye amazwe ingene ezambeni zabakhokhelayo.
Okusho ukuthi bonke laba bantu laba abathenga koMosina nalapho eLimpopo besuka kweleseZimbabwe kuzo zonke indawo ezihlukehlukene ngeke basanelise ukuthi bakwenze lokho ngoba bengena kulithola irand okusemthethweni. Okusho ukuthi umuntu nomuntu ozobanjwa iphethe imali yangaphandle usezoboshwa. Ngezinye indlela kusobala ukuthi uhulumeni uzama ukuthi kube namacala amaningi ukuze abantu baboshwe ngobuningi athole imali ngokubopha abantu.
Kodwa ke ngakucelela uhulumende umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi leli nyathelo lizasiza ukuletheni ukuhlaliseka kwentengo yempahla kanye lokuthi kungabi lamankampani athengisa impahla ngohlobo lwemali engaholwa isebenzi zeZimbabwe. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ntombazana mina nawe siyathandana.
inhliziyo yami ingeyakho, eyakho ngeyami. Uma ngikubona ingqondo yami iyaphambana, ngizizwa ngathi ngisangane ungumngani wami. Awusithandi sami, uyakwazi ukuthi uhlele ngimile. Ilanga ngikushada Jesus
ngoma emnandi, ingoma ezothileyo, ingoma kaThama ethiwa yona Owami. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Inhlanganiso elwela izisebenzi ye-ZCTU ithi uhulumende wephula isivumelwano ese-Tripartite Negotiating Forum kumbe i-TNF ngokuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Osomabhizimusi lezakhamizi zakoBulawayo lamhlanje baqhubekele phambili besebenzisa imali yakwamanye amazwe kungakhathalekile lo mthetho ophawulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingakhohlwa uhlelo lwethu lwekuseni 6:30. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.